isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulu kantaba mthokazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 8 kumpandula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi elemukele uluhlu lwabaphathintambo iCabinet lithi likhangelele ukuba okhethwe ukuba ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube avuselele umnotho welizwe.
Kodwa kufuze sibe kwazi ukuthi okwenziwa ku-private sector lokwenziwa kuhulumende kujale ukuba lomehluko, ngoba nxa usukuhulumende akusafanani lalapho ukuhlanganisa ezizimele zodwa ukuthi uyenelisa ukuthi ufeze okufunayo nxa unguwe umphathintambo.
Ibandla le-MTCT lenza umhlangano we-rally eHarare. Umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa esithi bazangena izitaladeni betshengisela phezu kwempumela yokhetho. Silengxoxo lesikhulumelise bandlaleli kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Sonke siyazi lokukhulukhuluma ebulenjini lapha ukuthi khona izangena kujinu lo mnyangagwa. Hayi, into esingayichasisa kuZulu ngoba kasoze sibhanditshe inyoka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iningi elimukele ngokujabula uluhlu lwabaphathintambo iCabinet lithi likhangelele ukuba okhethwe ukuba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube avuselele umnotho welizwe. Uncube ngomunye wamalunga edale leCabinet engamachumi amabili akhethwe ngumnangagwa izolo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe womnumzana Richard Mahomva esiqale ngokumbuza ukuthi ubona uncube enguye na ilunga leCabinet elingavuselela umnotho welizwe.
Lokho mbona zani ngumcabango ovele ukuthini abantu ababevela kumankampani lasemayunivesithi bayenelisa ukuletha imiqondo engaletha intuthuko. Kodwa kufuze sibe kwazi ukuthi okwenziwa ku-private sector lokwenziwa kuhulumende kujale ukuba lomehluko, ngoba nxa usukuhulumende akusafanani lalapho ukuhlanganisa ezizimele zodwa ukuthi uyenelisa ukuthi ufeze okufunayo nxa unguwe umphathintambo. Ngoba esikwaziyo ukuthi umphathintambo kuhulumende ngulo ophetheyo. Yikho ke yena nxa esenelisa kumbe engenelisi, yikho esikubona ngalaba ababe ngaphansi kwakhe. So mina angeke ngathi ukuthi umuntu ngoba uyingcwethi nxa sihlaziya lapha vela khona kungasenza ukuthi sibe lethembo lokuthi uzayenza ukuthi kulunge.
Kodwa ke nxa sikhangele kona ukusebenza kwebandla lezanu PF, ubona ungani bazamvumela na uncube ukuthi athathe imigoqo elukhuni efana lokususa ama bond notes lokunye kunjalo, ubona bengamvule?
Ya, yikho ngikuthoya ukuthi nxa sikhangela into lezi kufuze sikhangele ukuthi lo umuntu kayenzi imiqondo yakhe eyedwa, kodwa uyenza imiqondo evela kunhlelo zephathi zebandla elibusayo. Yikho ke engabe elobungcitshi, kodwa ubungcitshi bakhe bungaye thi kwesinye isikhathi bungahambelani lalokho kuyabe kufiswa ngalabo abaphezulu kulaye. Yikho ke kuyamenza ukuthi asilele ekwethuleni umsebenzi wakhe.
Kodwa ngamafitshane ubona ungani iCabinet yona le ikakhulu sikhangela abantu abanjengoncube bangavuselela yini umnotho ngendlela abayemukele ngayo?
Lapha asisakhulumi thina ngalokho esikukhanya esithi sikatheso sokufuze sikhulume ngakho ukuthi lizwe lifuze lituduke zonke ingatsha zikahulumende kufuze zenze ukuthi lizwe lituduke singakhangela umuntu munye ngoba uhulumende na uvele emkhulu kodwa siyafisa ukuthi abantu kuzaba lokuntshintsha kokwenza izinto njalo kube lalokho esikuthi thina ngesikhiwa yi-transparency le-accountability ukuthi abantu bengabi lokwenza okunye okubi okwenza ukuthi ilizwe lingabi lengqubela phambili
sike sezwa abanye besithi kumele uhulumende akhuthaze bonke bona laba abakhethiweyo ukuthi baveze inotho abalayo andubana baqalise umsebenzi ukubona njani lokho
lokhu kuyakhulunywa njalo lawo constitution yelizwe lethu laseZimbabwe ukuthi nxa abantu bethatha ama-ofisi amakhulu angako kufuze benze sikuthi i-declaration of interest loku-declare ama-assets abo lokhu yinto eyenzakala umhlaba wonke jikelele ngoba kuyasiza ukuthi ubugwelegwele bungabi khona kuhulumende
Alo-ke ngumnumzana Richard Mahomva ingcwethi yecubungulayo zombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare Lokhu sikudaba lunye abebandla eliphikisayo leZimbabwe Communist Party bathi akukho okungafezwa ngabaphathi ntambo becabinet abakhethwe ngumongameli Mnangagwa ngolwesihlanu ukuvuselela umnotho welizwe nxa uhulumende wezanu PF engaguqulanga indlela asebenza ngayo uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare
Lokho kuvezwe inkokheli yaleli bandla embuthanweni lentatheli zindaba ngemva komhlangano wedale elimqoka lebandla LZCP National Steering Committee eHarare. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Ngqabutho Mabhena ulandisa ukuba kungani yena labanye bakhe bengakholwa ukuba kukhona okungenziwa ngabaphathi ntambo abasanda ukukhethwa ukukhokhela ingatsha zikahulumende.
Ukufaka kwabantu abafana lo Professor Mthuli Ncube ku-cabinet yindlela yokuthi labe sibabizwa ngolwasemzinsi the international community babuke uhulumende ka-President Emmerson Mnangagwa njengohulumende ofisa ukuthi uvuselele umnotho welizwe bese kusenza kube lula ukuthi ababolekisa izimali i-World Bank labancedisa kwezemnotho i-International Monetary Fund ikanti-ke lohulumeni wase-Britain bancedise ekuvuseleleni inotho yaseZimbabwe yikho sibona ngani uhulumeni ka-President Emmerson Mnangagwa uzokhangeleka njengohulumeni ozimisele ukwakha umnotho
uMabhena ulandisa njalo ngendlela athi yizo ezingasebenza ukuvuselela umnotho welizwe abebandla lakhe lesikhomanisi elikholwa kizo
kakubizwe umhlangano omkhulu esiwubiza sithi National Economic Dialogue okuzangenela khona abazombangazwe ozangenela khona uhulumeni ozangenela khona abahlali baseZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sithi diaspora okuzangenela lamalunga amazwe awe-BRICS ukuthi kathi umnotho lo singawakha njani ngoba sonke siyafisa ukuthi umnotho siwakhe kodwa singakufuniyo ukuthi inotho yethu igolide lamanye ama-minerals lethimba lokunye silakho kube sekuthathwa kusiswa kwamanye amazwe kumbe inzuzo etholakala lapho ibisithathe siswa kwamanye amazwe sifisa ukuthi inzuzo eba khona kuba yinzuzo futhi ebuya ihlanyelo elizweni lethu
uthi yikho abebandla lakhe bezoqhuba imikhankaso ebalisa owe-Red October campaign eyaqalwa kwele Russia ukusebenza lezakhamuzi lezisebenzi endaweni lapho abahlala kizo ukuze bazwisise umlando wabo ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe kuyini okumele kwenzakale uMabhena uthi phansi kwalomkhankaso we-Red October bazachasisela uZulu ngendikimba yobukhomanisi lokubafundisa phezu kokuqakatheka kokuzwisisa okwenziwa nguhulumende lapho esithi udinga usizo kwamanye amazwe athuthukileyo ukuthi kutshoni lokho kibo Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimuMavis Gama.
Yebo 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 lagu 15460 kHz ku shortwave. Linga kutuwa njalo luhlelo Zimbabwe Today Ask Oxeni. Esile tulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook. Ukhasile VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ukhasile lethu ele VOA Ndebele.
Ukukhethwa kukameya wedolobho lakwaBulawayo okwenziwe izolo kuvuse ukubandlululana ngemihlobo okukhanya kubhahile kuleli dolobho. Amakhansila angawumanyano we-MDC Alliance wonke angamachumi ayithobamunwemunye abedabukene phakathi ngendaba yokuthi kukhethwe na umuntu olishona kumbe olindebele ukuthi abe ngumeya. Kugcine kwakhethwa umnumzana Solomon Mkuni oligqwetha ukuthi abe ngumeya. Umsekeli wakhe kwakhethwa umnumzana Dinashe Kambarami. UMike Hobe weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Mlilo.
Amameya amabili akhethwe ngabona okokuqala esingakusho ukuthi abantu bevele befisa ukuthi ngakukhethwa kukhethwe umuntu ongathi ule background enhle emfundo. Njalo umuntu onanzele ukuthi uyayisifisa culture yeidentity yabantu bakoBulawayo. So ngokunjalo ke ungananzelela izolo lanxa kuthe kukhethwa nami bengomunye obekhona ecrowd ebikhona khonaphana kuthe kufakwa uSolomon Mkuni esiba ngumeya. Kwakhanya abantu bethokoza benanzela ukuthi ule mfundo ethile ngoba siyakwazi uligqwetha ngokufunda kwakhe. Njalo sisusa ukuthi iculture yabantu bokuhlala kwaBulawayo uyayizwisisa, abantu kubathokoze kakhulu. Kodwa ke kuthe sokufakwa u-deputy mayor ongukhansila uKambarami kwakhanya ungathi abantu bathule nje balokukhonona okuthile. Ngabona okwenziwe ngabantu ayengxenye nginazela ukuthi engxenye i-background yabo istrike abayazi, imbali yakhe abayazi abantu abaningi. Kuyikho bezikuza umbuzi kambe uyafitha yini ukuthi abe khona pha. Ngamafithani engunanzelele ikho engingakutsho. Kodwa neqiniso lokuthi hayi. Ngapha kumeya ofakiweyo ngibona ngathi uzenelisa ukusebenza nxa abanye bekamsekela, nxa abasebenza ecouncil ama-officers bengamsekela, nezakhamizi zingamsekela, ngibona ngathi hayi kuzazama ukuhamba.
Awungitshele baba, uMguni kanye loKambarami bonke bobabili abalayi experience kwezombusazwe. Nxa sesixoxisana ngesikhundla esiqakathekileyo esifana lokuba ngumeya wedolobho, i-experience kwezombusazwe kuyinto eqakathekileyo na?
Ungananzelela abantu bathi bananzelele vele icouncil yoni iranwa njani. Abantu abangomeya ukuthi bona bahama police makers. Kodwa icouncil uzananzelela urana kwayila ama committees athiyeneyo. Ama committees ahlala ngoba housing, health and housing, ngaba ngeyari ngaba ngefuture water. Uhlala ama committee lawana ama technocrats abantu abaqhisha abo manager council abakufundela lokho kulama engineers. Baya propose into zibuye banika ama committees lawana. Amakomiti abe sechubungule sekhangela ukuthi kambe lezo zinto ziyavuma yini sebengenza umthetho ukuthi bakwenze kube yiresolution. So ke mina ngithi owe experience ambona ukusebenza kakhulu kumeya uthi awuphele umuntu ozaxhaya ibali lezivela ngale azihluze ahluze lo mthetho lamapolice ecouncil le urban councils ekuthi kuchoni engabona ukuhambelana abe sekubasisa. So mina umguni yakukholwa njengomuntu oligqwetha uzakuzwisisa ukuthi ngenxa into zilethwa kuye kanti imthetho ebusa lapha ngethini. Abe sekuhlanganise sebonda hayi lokhu uyavuma lokhu akuvumi. So ke mina ngibona ngathi hayi thina omgulu siyathokoza sibili ukuthi nge-background yakhe uzenelise ukuthi abambe isiphundalisana kuhle.
Umbuzo wami wokugcina baba besisigqiba ingxoxo yethu, njengoba umguni kanye loKambarami bangabantu abasakhulayo njalo bayaqala umsebenzi lo wokuba ngumeya kanye lomsekeli kameya, awungitsheleke ukuthi njengenhlanganiso likhangela ukuthi lizabasiza kanjani?
Bangabantu abahlonipha kamizi. Sithi siba lemhlangano yezakhamisi babiza babuye. Sikunqathi le ndaba esifuna isixoxe ngazo ngedorobha yethu kwaBulawayo lentuthuka le-service delivery, sibalanda balaleli. Ngibona ngathi akusoze kuhluphe. Kodwa njalo bengaba ngamahloko adli abantu abangalaleli yafuna kwenza intando ukuza abanzi. So balenhlanhla ukuthi bangene kwinhlanganiso that progressive vele singabantu esikholwa kwe-engagement. Siyabhala into eziningi, siba-engage, senze lokhu lalokhu. Nxa bengasibalekelanga, ngingakuthi ukuthi hayi mbona kuzasetshenzwa nje kuhle kodwa bengasibalekela ngibona ukuthi abanobunzinyana kodwa ndokukholwa ukuthi hayi bananzelele izifiso zabantu bakobulawayo ende bazasenza njengokuba sifisa siphume uthambe singawone bayenze ama residents bangazenzeli uthi xa izinto bafuna zikhulunywe beqale beyo ama residents babuzise bathola information sokuimplement izozihambe.
Alo ke umnumzana Ambrose Sibindi unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo Mike Hove we Studio 7 ekwobulawayo. Lamhlanje kuhlelo lethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lo nkosazana Thabita Khumalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leMDCT. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukulingumuseli kwenze khona injani mazimbabha amahle.
Ye ungasitshela ukuthi kuhambe njani sizwa kuthiwa beli lo mhlangano werally ungasitshela ukuthi bekungapi njalo kuhambe njani
thina njengebandla leMDC ekhokhelwa ngobaba uadvocate Nelson Chamisa owawina kukhetho lopresidential elizweni laseZimbabwe besile rally echidumbiza namhlanje lapho esesihamba kuZulu sisiyamtshela uZulu ngokuntshontshwa kwenziwa izano entshontsha ukhetho njalo sihlangana nabantu abaphakathi komuzi wasechidumbiza ukuthi basazise ukuthi bona balembono bani njalo balezifiso ziphi abangasipha zona esazithubuna wenze ukuthi sidinge indlela yokuthi siye phambili.
Ye, ungasitshela ukuthi kusasa kona kuhamba njani?
Kusasa angisonke siyazi ukuthi besifuna ukuthi sibe le-rally ekhwekhwe sithi senze i-rally yakhona saliswa ngamasosha esethi kwenzile ukuthi sesibhalele ekhothi and then ihayikhothi sivumile ukuthi silelungele lokuthi senze lawa ma-rally kodwa okukhona ukuthi njengebandla le-MDC likhokhelwa ngubaba uAdvocate Chamisa sizangena iZimbabwe yonke sikhulumisa nalo Zulu ensukwini lezi ezilandelayo sizalikhiphela insuku ukuthi sabe singaphi isikhathi bani njalo nini njalo ngaliphi lawo.
Ebulenjini bwe-Twitter lamhlanje sibone imbiko kamongameli webandla engani uthembisa uZulu ukuthi kukhona okuzayenzakala laphathi khona the real deal is coming. Ungasichasela ukuthi kuyini kahle kahle uZulu amela ukukhangelele kumbiko wena le?
Umele ukukhangelelwa nguZulu ukuthi into yokuqala thina ibandla lethu elikhokhelwa ngumongameli wethu babuchanisa sanqoba kukhetho izani yantshontsha. Okwesibili yikuthi khona sithi khona thina amasosha ahlale emabharakini abahlali phakathi kukaZulu umsebenzi wabo asoko ukuthi ukwelusa uZulu umsebenzi wabo ngokwelusa ilizwe ngoba ilizwe selingenabanye abantu abaphuma ngaphandle kwelizwe lethu so sithi abaye emabharakini njalo uhulumende wezano akayekele ukusebenzisa imibhobho kubulala abantu abantwana baseZimbabwe abatshengisela ngokungathabi okwenzakele ngokuntshontsha abakwenzileyo. So esifuna ukukwenza ukuthi singene kuZulu simbuzisise yena ukuthi ulambono bani ngoba sonke siyazi lokukhulukhuluma ebulenjini lapha ukuthi khona sizangena ku-GNU lo mnyangakwa hayi into esingayichasisa kuZulu ngoba kasoze sibhandije inyoka and njalo asoze siyekile umuntu athathe imbuzi ahlinza akhiphe isikhumba abeseshare yini inyama yona imbuzi ngeyethu.
Labo abathi ikakhulu singakhangela kuTwitter la siyabona ukuthi bangani basebesiba baningi abathi bona umongameli webandla kachiye ukuba ekhuluma ngokhetho lolu akhangele kulolu oluzayo lithini lina ngabatsho njalo?
Wonke umuntu ulelungelo lakhe nxa elombono wakhe ukuthi akhulume kodwa thina sonke liyazi ukuthi thina yonke into esiyenzayo siqala sibuze uZulu yebo naye bayakhuluma ebulenjini abantu abanye futhi kumele sibalande kuma-grassroots lapha ukuthi sizwe ukuthi bona bathini ngoba bona labo abaphansi bathi khona bona abafunda kuzwa odaba ukuthi ayiGNU leyo izano ba ukuthi yona imobile ayilungisi izwi njengokuthembisa abakwenzayo kanti bazabe bekhalelani bona besithi babanqobani.
Hayi, kuzwakala isikhathi iso singasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga maZimbabwe amahle, akulahle imbeleko ngokufelwa. Sonke siyazi ukuthi sisebenza namasela wezano lingakhali, sikhona sizabe lokhu sifukana kuzaze kulunge abadala abantu ongaphiliyo kahlulu.
Hayi, sibongile kakhulu.
Ngiyabonga.
Lo ke ngunkosazana Thabita Khumalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaSthandekile Mhlanga.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokuswelakala kwezinye zalezimpahla. Sixoxa noNkosazana Magodonga Mahlango, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise iWoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Umumo lokhu siba umubi sibili ngani ngoba into emashopu siyathola ukuthi ziyakhwela. Nxa esikhathini wathi ufike eshopu uyathola ukuthi wona emashelfini lapho ababhizi bayakhipha impahla bayasinda amathethi. Into eziningi emashelfini aziselavalo kuze azisela ama-prizes. Kwelilanga sembuza nje komunye ngathi hawu bathi into zakhwela kangaka ngoba bengiqathanise ukuthi ngangathenga amakhazi la ama-highlighter. Bengiwathenge $2 ngo-month end kaJulayi. Ngithenga wathenga kuthayi ngemhla ka-4 ngawathenga $11 i-box. Ngasembuza ngathi why into zikhwela kangaka, wahleka ushopkeeper ukuthi engamphendula. Wasethi ngasethi ayi yazi ngiyananzela into eziningi ukuthi wona uyathola ukuthi wona into ziyakhuphuka. Ngingazi since after elections kwenze zikhuphukele emashelfini. Wasethi hayi mama laba abakwenzayo babekwenzela kodwa mina ngikwenze. Laba abakwenzayo babekwenzela ukuthi mhlawumbe abakwazi njengoba ungakakhethi cabinet mhlawumbe into zingakhuphuka zibe phezulu behle kuwoda. So lama sebesefuthi nxa zikhuphuka bona basebekhweze i-old stock. So konkena ngananzela into ezigxila thina ama-consumers ngoba intengo isisebenza on speculation yokuthi i-cabinet izakhethwa ime njani. So khonokho sokuthwalisa nzima ngoba vele this month i-budget isehlulile into zegrosali futhiwa khonokho
siyabona kathesi ukuthi basanda ukumemezela idale le-cabinet. Libona ngani kuzaba ngcono yini?
Ngokubona kwami silincanga assess abantu abakhethiwe ama-key ministries engathi simbona ngani kuloku kube lomehluko uhulumende omuthi uzamile ukuthi afake a new blood and then afake abantu on merit ngoba ngakhangela isikhangela iminister of finance uMthuli Mthali the renowned person othi ngumnumzana sibili othi nxa engaphiwa i-space sokuthi asebenze ngobuciko bakhe ngolwazi lakho lokuthi ezomele ngibona ngani umnotho weZimbabwe ungavuka. Ngakhangela kulama new blood ngakhangela kuma-youth ngapha kulabo Crest Conventry ama-ministries abaningi vele lawa ungani hayi kubele kubele la nxa nje kulabanye abadala athi sikhangela ukuthi hayi ngakabakho kuhle singathi bazamile. Personally maybe for the past 15 years I can say this is the best cabinet engibonayo mangi-assessor ukuthi singaba le-hope singaba le-themba lokuthi nxa bengavunyelwa ukuthi basebenze esebenzisa ulwazi labo abalali ngibona ngani so far for the past 15 years I can say this is the best cabinet. Sesikhangele ukuthi sibone ukuthi ezomnotho zizazinziswa njani zingazinza mhlawumbe sesingabona ukuthi imali iyanjani sesikhangele i-cabinet ukuthi zawubuya lama-policies bani lokuthi bazama ubani engenza ukuthi wona ezomnotho zizizwe ngoba uze uludubo lwemali liphele eZimbabwe kumele ezomnotho zizinze ma uzimbabwe zomnotho zizethi kule something i-production esupporta i-economy yethu ngoba kathi isi-economy yethu vele akule siproducer nokusupport i-economy yethu. So into kumele sizikhangelize neze but kumele amaZimbabwe bakunenzele ukuthi azizokulinga over a couple of weeks maybe ngaba into yabonyanga maybe next year maybe next year sasixaxa ukubona ukuthi hayi ukukhona lapho siyakhona.
Sikhuluma nje abesifazana kambe baphila njani?
Abantu bathwele nzima kakhulukazi omama ngonto and futhi udubo lolu soluyandise ukuthi kathi sisibone uthanga ethawuni kuqala ukuthi amapholisa izeRT egqokeme ubulawayo emetropolitan yes sithatha labantu engwakhona abathengisa ibafayindisa. Kungena kuba ngelithi abantu balalele ngadlanga ezindlini ngoba kufanele $20. Kuba ngelithi abantu balalele ngadlanga ezindlini abantwana bengaye esikolo omama vele kuphekeni lapha ama-meals sesikwazi siyi-one meal ngoba isikhathi emivele ithole ukuthi abantu abadlanga sibithi okulama shortages nje yole nkinga khona omama sithwala nzima and besixoxisana labanye omama bathe kuthanga ethesi laphana besikhuluma ngokuthi khona kulezikolo kula bantwana bathi esinanzelile ukuthi khona ngemonthi and bayalova and besikhangela ukuthi singayi-contributor njani ukuthi sibathengele ama-sanitary pads but yathola ukuthi omama nxa sixoxisana ezithi mama esilabe namakazi nangu-three endlini angihluleki ukuthi ngi-contribute ngincedele abantwana siyakubona ukuthi kufanele sibancede kodwa kehli. So mama sithwala nzima ngoba kulezi ntingeko esingeke sizi-avoideke idala esingasi-avoide esingazenelisiki ukuthi sizenelise singakhangela ama-sanitary pads awo mama labantu ababethu abangamantombazane.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Magodonga Mahlango, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye-Women of Zimbabwe Arise, sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Leo tutacheza. Wewe. Namhla sizagita. Namhla sizahlabela izandla mwe. Rafiki zangu mupo.
Rafiki ingoma imnandi ke eka DJ Zwesta featuring Nkwali besigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebe silazo lamhlanje. Iningi elemukele uluhlu lwabaphathi ntambo iCabinet ngesihle lithi likhangelele ukuba okhethwe ukuba ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube avuselele umnotho welizwe. Siluqhubeka ke lapha uhlelo lwamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.